okuliqiniso ukuthi imali liyana okwakhathesi izamiswa ngoba ubaba uWashman Ncube laye wabhala incwadi ethi ukhokhela lelo cele olichoyo LCC lati sabhala incwadi ecele lethu eliyade sisebenza lobaba uChabangu lobaba uSiso yabhalwa ngubaba uSiso onguye treasure onguye sahambisa ibizo lakhe sahambisa le constitution onguye treasure wecele lethu leCC. Then ilinye icele likhokhelwa ngubaba uTimba lalo labhala incwadi kwaba njalo sokule ncwadi ezintathu.
Manje lina selithethe manyathelo bani ukuthi liphiwe imali le?
Angivoni kuzagcina sesiya emthethwandaba lapho kuzachasiswa khona ukuthi kati CC eyo yiphi ngoba amasisi mathathu.
Njengoba imali le iphiwa ibandla elilamalunga edalele parliamente lina lilawo na?
Lokho kumbalwa kule CC eyiyo eyenza ama recalls ama MPs eyiyo eyethu eyiyo eyabekhetha uChaba ngoba njengo secretary general. Yiyo phela yakhipha ama MPs lawo owabuzayo ukuthi ngakabani ngawethu ngoba yithe sakampenelayo saphinda sawa recaller sa replace abanye iParliament yabavuma. Ngikhuluma nje abanye base parliament including obaba uChaba ngabase parliament ngenxa yecele lithu eliyilo ela recognizewayo ngomthetho ukuthi yilo icele leCC. So okokuthi iyani kubani hayi kakukaphumi ngoba thina sebabhalela uziyambe sambhalela sayithola impendulo so sisamelele ukuthi bakhangele ikhodi yezasilamula kodwa iconstitution eseparlamente esilayo eyiyo yama MP la avotelwa kade hayi ngeyethu kamboni mbango onganani. Yebo yenxa kuthwa ubaba Oncube uyiphiwe uyabe iphiwe phela hathi ukuthi ingeyakhe uyabe iphiwe ukuthi uyiphiwe bafune nje kumupha nxa sesikhuluma iqiniso imali liyana iqondane lecele lethu kulamacela ngo 3 lokho akuphuntshuthwa. Yebo ye ama cases ethu amanengi asekhoti lokho silandela ezamakhoti ubaba uChabango kithi asikamxotshi samsuspenda kuphela ngenxa khona ukuthi every time ukhanya yena uthi usesebenza le government yona le khona thina sifuna ukuyikhipha uyamuzwa eyibuka emgceke kupublic thina le government leka siyibuki.